sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Bana kweze kuseni mthwakazo mohle ngolwesihlanu mhlaka 2 kunhlangula 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka logqitshwa namuhla. Abasekela odinga ukuba ngumeli weCountry Park ePhalamende njalo engoyibandla lezanu PF umnumzana Mthuli Ncube baya kuvuma ukuthi amanzi ezibhorane azigebhileyo angcolile ngoba eduzane lezambuzi amable toilets. IPhalamende yaseMelika isipasise iziqondiso ezivimba uhlelo lukamongameli Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi lugqitshwa namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele usuku lokhetho lolungo lwesithathu. Umthetho uthi ukubhalisela ukuvota kumele kuphethwe ngosuku lwesibili ngemva kokwaziswa kwelanga lokhetho. Lokhu kusho ukuthi abazabhalisa sokwedlule usuku lwanamuhla abasoze benelise ukuvota ngoNcwabakazi. Uhlelo lokuhlola amagama abazavota kuluhlu lwe-voters roll lona luphele izolo. Amabandla ezombusazwe athi labo abalokhe bengakabhalisi kumele baphuthume namuhla ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi ngoba ukhetho lolu lubaluleke kakhulu. Sixoxele ukansila webandla le-TCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Sabakhuthaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalise amagama ukwenzela ukuthi benelise ukuvota mhla zingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi 23 August. Bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZANU-PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezinkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe ngisiyakhangela olalonga ibizo lami beliphuma kuhle kuwadi yami, kodwa-ke ntheze ngisiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iwadi, sengiwadi 1 koBulawayo, sengiseBulawayo Central Constituency. Ngahamba ezekhi bamvulela-ke i-master voters roll, ibizo ngalithola liqondile lilapho engivotela khona. Kodwa-ke kule i-voters roll-ke ebiphrintiwe abalayo kuma-polling station kuma-centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami-ke sokuqondile konke selilapho engivotela khona. Kodwa-ke bakhona abanye abasebawatholile amabizo sokulungisekile, kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behluleka ukuwathola, abanye batsho bakhalala, abanye njalo bathe becheck-a ke ngoba kulezi nsuku uyakhangela kumakhala ekhukhwini wakho *265# ukuze ubone ukuthi uvotela ngaphi. Abanye bathe bebona amabizo abangaphumi basho bakhala labahambanga ukuyalungisisa-ke uhlupho lolo ezek. So ngezindlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolo, yinto edanisayo kakhulu-ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission izek iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, kayikalungeli ukuthi-ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuncwabakazi-ke mhla zingamashumi amabili lantathu kwenalo mnyaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Admire Maskati laye othi labo abangakabhalisi kumele baphuthume namuhla ngoba kuyilo lodwa usuku oluseleyo.
Abantu kabahambe bayirejista ukuvota loba sekuyisikhathi esihlele sesincane oqathekele ukuthi nawumuntu wehluleko famile. Abahambi bayefika emaofisini awezeki abame ukurejista ukuvota kwenzela ukuthi wavelisei ukhetho luzayo mhlaka 23 Agasti.
Bakhona abanye abathika bakuboni ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaphuka ngabanye abazaba lomutho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Into okuqakathekile yukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esihamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroma. But nxa ungazange uvote amandla uyabongelayo ngoba uyabe ungazange ufake input yakho phakathi kwabantu abazezikhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavoti ngelanga lama-elections, ikakhulu ontanga yibo abangavotiyo. So sokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll soluqitshiwe, kodwa sibone abaningi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, besokulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali, kodwa okuqakathekile yukuthi abezeki bathembisile ukuthi nxa umuntu seeke wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo kuvota zona. So kuqakathekile yukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abezeki bathembisile sibili sibili ukuthi bazalungisisa lolo daba. So ngibona ngathi even abantu bewaswele amabizo, okuqakathekile yukuthi izeki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa rekodi kuphambanisekile.
Sizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imikhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo, ungathini ngalokho?
La ngike ngitsho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu adeleswela amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akula muntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu bezeki le-system yabo.
Umnumzana Admire Maskati ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekoBulawayo. Abebandla leZANU-PF abakhankasela ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube anqobe kukhetho lokudinga umeli weCountry Park koBulawayo edalele parliamente, bathi bayakuvuma ukuthi ngempela amanzi aphuma esiboraneni ezigetshwe nguNcube kuward 6 lakuward 15 awalungelanga ukunathwa ngoba izikosho lezi ziduzane lezambuzi zemigodi amable toilets. Emizameni yokuhuga abantu ukuthi bamvotele, uNcube ubikwa esegebhe izibhorane ezingamachumi amabili lasithupha 26 kundawo lezi, njalo walungisa indawo ezilichumi ezokuthi abantu bafinyelele amagagasi obulembu be-internet awe Wi-Fi. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo awenzele e-Country Park kuthange, uNcube ulandule ukuthi uhlala eSwitzerland. Wathi ulendlu ese-Hawk Flight khona le e-Country Park. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele Councillor we-Country Park engowebandla le-ZANU PF obekhona emhlanganweni kaNcube umnumzana Kidwell Mujuru.
Sikhangelele ukuthi uba umkhulu amele isigaba se-Country Park njengomember of parliament. UPresident wethu uMnangagwa lani ukhansela Kidwell Mujuru namanye amakhansela amabili. Country Park is the biggest constituency in Bulawayo. It is the least developed constituency. So ubuya kwaba umthuli Ncube siwamukela ngezandla zombili ngoba sikhangelele i-development. Kuningi asekwenzile ubaba umthuli Ncube so far. Usedzile 26 balls. Abantu sebencedakala ngamanzi ngoba currently as Bulawayo City Council we are on 72 hours of water shedding. Now, our residents are only getting water twice a week. We should get food to fire my Wi-Fi with 10 spots. Culture Park, young age. I want to have this day, so we found the internet. In my Yama Pankles, I equal. So it's a very welcome development. We want to have a funder. Cates, we create the inquiry. As we speak, we have our main roads, so we won't carry Culture Park. Babu Mthuli is a man of his words. Into yonke ayikhulumayo uyayenza. I-Country Park abantu bomjova bafuna dollar ukuthi uyetown and yethi kwezindawo is 10 rand. It's because bakhala ngemgwaqo abantu bomjova ukuthi the roads are so poor, imota ziyafa. So abantu bajabule kakhulu ngokulungiswa kwemgwaqo e-Country Park ubaba uMthuli Ncube. Njalo bayamsekela bayamthembisa ukuthi hayi. As long as the implement there, I see when I am here to let a cylinder about the two of my parties says Funavantova Seven Zarotin.
When again, Jago Councillor, or one in any lawyer was an Obaini go keto or lose eye, Mobasia won't go to Zombobi, even the Laling and the MTC Alliance, Lali Vege Avantu Ababili, Oguti Venintis, Owenza, Oguti Amavoti, Avelo.
Tengena mina ngo-2019 wongkansela. I managed to see projects as ne-Country Park. Athola bengela manzi. Besebenza ama-community taps. I made sure ukuthi wonke umuntu is connected to water. Athola kungena isikolo. I took all the devolution money. Ngayakha isikolo ukuthi wayevula indlela primary school. I-main bridge link old Country Park to the new Country Park. Lalingekho abantu ababengayo esikolo mna izulu lisina. I made sure that bridge is put in place. So all that I want to buy one get a single time. I'm at the layers and pay for my to that on side. I saw the one about 10% open thing and get us that. So I want to do the movie. I want to buy a single cool move into the on side.
Umnumzana Kidwell Mujuru, ngokansila we-Country Park kobulawayo njalo ulilunga le-ZANU PF. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka usekhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi asebenzise imali yakuleli ngoba ilizwe lingakhona ukusebenzisa idola lakwele Melika kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ilizwe lazo zijabule kakhulu ngokupasiswa komthetho weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Wona olomuqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi owenza kube licala ukuchothoza eZimbabwe obizwa ngabanye ngokuthi Patriotic Bill. If you singene kusigaba sembiko yenu.
Studio 7, ngiyalibingelela basakazi bonke. Konke lisakaza izindaba ezistraightforward ngeZimbabwe. Awu, awu, awu. Namhla nami ibalo phele yami. Ah, kulungile ngithi ngithi 10. Kubula usizo ukuthi abantu namhla kusifika ku-election. Abantu bafuna ukupolitika ngomphuqazo owenziwa yizano. Kulusizo ukuthi likhumbuze abantu izinto ezahlukuluza imiphefumulo yabantu. Namhla abantwana bazintanda, namhla abantwana bazingenxa yezano. But now, let's come, bread and butter issue. Nxa lifuna ukukhuluma ngezelokhu ze ngikhulumani nge-bread and butter issues. Le lokho izazi ze-dead don't okwabonwa ngu-Inosingalo. Uhlupho lwangikhona ukuthi ngesikhathi kusenziwa umbhuqazi ababekhona ababelandela ama-event akhona. I-British government yena lanika Queen Elizabeth yayisapota uMgabe, but besiyakhulumisana noNkomo, besiyakhulumisana umloda. UMgabe wendlalela i-red carpet ukuthi ubulela amaNdebele. Kuyini namhla yikho esethi ngakhuluma ngakho la mavoti vele izandayo zangiwine since 1980 ngoba bawina besethisela abantu bethi todokela kuhondo ingavontela utumbu kulu todokela abantu bakhumbula ukuthi heyi ulala emabhesini kubuhlungu kangaka lalathazwa umqanda emabhesini abantu abethu beredio abathi ngcono siphonge umfaka kumbe hayi ngazibona into zenu into zethu eZimbabwe la hayi mandoda hayi ngitho
elinjani ngasazwa Studio 7 nanibalaleli lonke ngiphendula uMabaza lapho uMabaza ukuthi abantu bayekela ukuya register sesithi ngayizulu sina sibeqala sudonka bethi begijimela phalala kwarejistwa siyamala ngamabizo etengekho lokhu udonka kuthiwa sayekela sasiyekela uyawumana umdalana uyawumana sibili kungumdala kumbe kungananankwazi singathi sihawula kangaka sigijima lapha lalapha sizabona nje asokulungisa ukuthi kumbe sizathola yini amabizo ethu nxa kunjalo silungangcono ukuphinda ukuvota kulungise kuqale isethi le siphinde ukuvota sibili ukuthi umnanga kaRobert uwinile uqanjwa amanga yinkani sijale usele umnanga uyafosa abantu ukuthi bethu bamthanda bengamthandi.
Studio 7 linjani khona lapho bakithi? Ah, siyaphila nathi bantu. Yeyi wena, i-Studio 7 lesi sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu. Kukhona ugogo okhulume kahle laphana kamnandi wathi thina ama-overtrains. Bakithi salwela ilizwe kodwa sihamba ngembatata. Siyehluleka lokuthi silokuze bakithi sithenge noma yini. Kodwa sihloke sithi zalo. Bakithi ama-overtrains nyawani asenkingeni laba bantu labo. Hhayi gogo siyabonga, qhubeka utsho njalo mani, utshela abantu iqiniso elihleli msulwa. Awu khathi linjani kodwa ama-overtrains? Laleli lizwe lithi likhulu labantu lalibayenza so. Hhayi bakithi, hayi. Mina kangizwisisi kahle yalo. Asivoteni kahle ngeqiniso elipheleleyo siwine. Ngiyabonga.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalaleli kanye labahlali bonke baseZimbabwe, izizalwane zonke. Bese ngithanda ukuphawula kodaba lwezeki izeki lezanpf badlala ngathi sizizalwane zaseZimbabwe. Akukho kuthiwa kunamagama alahlekayo ngisho labantu abaqala ukuvota ngabo-1980 amagama ababona kali banesicotsi abasenzayo lo mkhulu wabo lo wesikhavu Mnangagwa. Konke lo Chiwenga yazi ukuthi uNkulunkulu ngawe uyabathatha Mnangagwa lo Chiwenga ngendlela abasihlukumeza ngakhona. Thina abanye siyahlukumezeka kakhulu ngendlela abasiphethe ngakhona. Ilizwe liyafa liyaphela. Nampa la ezekhi le ifihla amagama abantu yathola ukuthi iZANU-PF siwinile kudala. Sebevotisile abantu malokhu abadala befika kubhala imininingwane yabo phansi athole babavotisa sitsotsi.
Yebo, madoda akithi bakaStudio 7 linjani bafowethu lonke labalaleli bonke abakaStudio 7. Ya, ngizama ukuthi ngike ngikhulume ngelizwe leSouth Africa leli, lizwe le-Azania. Ngiqinisile bantu bakithi be-Azania lingakhohlwa, kuba nanso isekuduzayo lo hlupho izohlangana nalo. bonani ngokuwa kwa imali yenu kuyafuza fund ezimbabwe khona abaningi benu lizabeze phephela kwa bezimbabwe abaningi benu zahamba ephephela ezambia abaningi benu zahamba ephephela emozambique lina bantu besouth africa yikho ke ake izinwaya amakhwapha ukuthi khona umhlaba lo wona kuthiwa ngowe-afrika ungadingeki lokudingeki ukuthi khona kube khona abanye abalodlame kwabanye abantu la unkulunkulu osezulwini ngakujabuleli khona kwelifuna ukwenza kungamanyala kunkulunkulu kodwa maye ngani kodwa kungaba ngcono lathi ezimbabwe lamanye amazwe wonke angomakhelwane besouth africa kungcono lathi sibaxotsheni abantu besouth africa sibaxotsheni sivalele amabhizinisi abo ngola bangcolile xa lathi singcolile kwisouth africa labo bangcole emazweni ethu ngani liyazwisisa abantu be-afrika la sibaxotsheni abantu be-azania abasemazweni amanye abanye kubuhlungu oba kuplanayo yinto embi kungamanyana ha umhlaba usufile uzangena unkulunkulu ngiyabonga nasezimbabwe
kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, idale lephalamende yaleli lizwe elaphezulu eleSenate izolo lipasise iziqondiso zokuvimba uhlelo lukamongameli Joe Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Phansi kohlelo lukaBiden, abantu abalezikwelete zokubhadalela imfundo abayizigidi ezine 40 million bebelakho ukwesulelwa izikwelete zemali engena kunkulungwane ezingamachumi amabili, $20,000 umuntu ngamunye. Lanxa amadale omabili ephalamende esepasise iziqondiso lezi, umongameli Biden uthi kasoze azisayine zibe ngumthetho. Idale leSenate izolo lipasise njalo umthetho ovumela uhulumende waseMelika ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa wona opasiswe lidale laphansi kuthange. Udaba lokwesulwa kwezikwelete zabafundi luphambi kwenkantolo yeSupreme Court lapho olufikiswe khona ngabaphikisa inyathelo likaBiden besithi abalezikwelete kumele bazibhadale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika olilunga le-MDCT umnumzana Denmoyo.
Into engajabulisiyo kakhulu especially kubantu abalezikolodo zemfundo I think into ebenziwe nguBiden bekuyinto enhle kakhulu ukuthi azame ukunceda abantu abaningi abalezikwelede ezinkulu ezama-university lama-college. Isikwelede sizobona lapha abantu izimali ezifika kubo-20,000 zikhitshwa ezikweledeni zabo bekuzosiza kakhulu ngoba abantu abaningi elizweni leli ma beqeda i-college baqeda i-college belezikwelede ezinkulu kabi ezisindayo and futhi nge-environment esikiyo le ama-interest rates ekhuphukile ngendlela akhuphukile ngakhona kusho ukuthi izikwelede lezi lazo ziba nkulu ngenxa ye-interest. So hayi into ebuhlungu kakhulu le ngoba ama-students amaningi lama-former students abalezikwelede bebekhangelela ukuthi bazothola uncedo lapho.
Inkantolo ye-Supreme Court yona ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo. Ubona isima lohulumende kaBiden yini? Kumbe ubona ivumelana lalabo abaphikisa lomthetho isithi hayi akuqondanga ukuthi izikwelede lezi zesulwe zifakwe emahlombe omuntu wonke?
Yeah, well, iSupreme Court the way engakhona khona manje siyazi ukuthi amaningi ade bephikisa umthetho lo ngama Republicans and the Supreme Court right now the way ngakhona kulama Republicans about angu 6 I think compared to ama Democrats angu 3 so sesibonile ukuthi indaba zonke ezifika ku Supreme Court zigcina ziconclude against ama Democrats and njengoba le bekuyinto ka Biden eyokuthi isikwelede lezi zehliswe angiboni mina ngibona i Supreme Court ivumelana labo laba abaphikisa lomthetho just because i Supreme Court ekhona manje ikhangeleka isenza imithetho engahambelani lalokho okufunwa ngu Biden lama Democrats so ngibona mina i Supreme Court le ivumelana lomthetho lo osayinwe yilower house le Senate
kungehlula lokho wesulwe impela lomthetho uhlelo luka Biden lwehluleke ukuphumelela awuboni lokho kumphazamisa yini kukhetho
ngiboni mina kumphazamisa ukukhetho ngoba abantu bazobona ukuthi yena obezama ukwenza into enhle kakhulu umphakathi wonke jikelele whether uli Republican noma uli Democrat as long as ulesikwelede okufanele usibhadale uhlelo lolu beluzonceda wonke umuntu so mina ngobona kwami abantu bazobona ukuthi hayi uJoe Biden ngempela ulezikhalo zabantu enhlizweni yakhe and ufisa ukuthi enze izinto ezithuthukisa abantu
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika njalo ulilunga lebandla leMDCT amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika
Ngaka 15 inkonkwezi ele Russia labo ba isizalwane sakwaleMelika uRobert Shonov wakho wasebenzela isigodlo seMelika eVladivostok kwetheswa icala lokuthi wadlelana lohulumende wakwamanye amazwe okungekho emthethweni wahanjiswa entolongweni yeLefortovo lapho melele uhanjiswa emthethwandaba uVidant Patel osebenzela uhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe oleUS State Department uthi uShonov ubotshelwe ize. Uthi akula lutho alwenzayo okungenza ukuba abotshwe ngele Russia. UShonov wasebenza eVladivostok okweminyaka engamathuma amabili lambili. Mhlaka 23 inkwenkwezi ele Russia labekele ele Melika ukuba kalifuni ukuthi kuqhathwe e-US Mission Russia abantu bokuza. UPatel uthi ngesikhathi ebotshwa uShonov wayenceda abasehofisini yeMelika kwele Russia ngokuhambelana loZulu. Lentata lezindaba. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe. UMatthew Miller uyakusola kakhulu ukubotshwa kukaShonov ngeleRussia. Uthi njengomuntu wonke oqhathwe ngeleMelika esigodlweni salo, uShonov ubesebenza ukuhlolisisa imibiko ethulwa ngamaphephandaba akweleRussia, imisakazo lokunye okufanayo. ELeMelika lithi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba eleRussia lisebenzisa imithetho encindezela uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing Ebenezer to you, Lord. Ebenezer, Ebenezer, Baba. Who's the holy one, Madam? Ebenezer.
Insisa kuphela yeqembu legospel iqembu amaqhawe okuthula lizwe udaba esiliphathelelona ngaleli qembu ku Woza Friday namhlanje ntambama ayike kwanele mthwakazi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi lugqitshwa namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.